izizalwane zeZimbabwe kule South Africa zikhethe ukuthakazelela ilanga likazibuse lamhlanje ngokuqhuba ingxoxo lapho ebezibuzana khona ukuthi ngambe izizalwane zeZimbabwe zayithola yini inkululeko ngo-1980. Phuze zonke izikhulumi kule ngxoxo-mpikiswano bezivumelana ukuthi yebo ilizwe laphunyuka phansi kombuso woncindezelo lwamabhunu kodwa qede lapho wangena phansi koncindezelo lwebandla lweZANU-PF. Bathi ZANU-PF yathola umnotho oqinileyo yawuguqisa phansi ngamadolo ngenxa yenkohlakalo kwatshiya abantu bengaselamsebenzi kwaphinda kwandisa ubuyanga elizweni. Lezi izinto abathi kazitshengisa ukuthi kule nkululeko. Enkulumeni yakhe kulombuthano umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuthi Mabena uthi bakhona abalutshwana asebethethe inkululeko lomnotho welizwe bayithwathika ezambeni zabo okuyibo okufanele balwiswe ukuze wonke umuntu akhululeke.
Uhulumende waseZimbabwe wahamba waye Washington ku-IMF le-World Bank lapho aphuma khona lohlelo lwezomnotho kuthiwa Economic Structural Adjustment Program. Sabona amafektri amaningi avala. Izalwane eziningi zaseZimbabwe ababesebenza eZimbabwe babuya lapha eSouth Africa. So yikho thina sithi-ke yebo yesathola uzibuso ngo-1980 kodwa kasikakhululeke.
Abanye ke bathi kungatsho kanjani ukuthi iZimbabwe ikhululekile nxa izinkulungwane zabantu ezabulawa ngesikhathi segugrawundi kungakakhulunywa ngazo loba ukujeziswa kwalabo abenza lokho. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Jonathan Mbezi uthi kufuneka izizalwane zeZimbabwe zime ndawonye zilungise konke okonakalayo kusukela ngo-1980 ukuze umuntu wonke akhululeke ngokugcweleyo.
Kwamanje abantu siyabona ukuthi kunento eshothayo kancane ukuthi singazicelebrate le independence kahle ngoba kunje lapha eSouth Africa namhlanje kufanele sithokoza sijabula yonke indawo but just imagine sesiphansi wokuthi kuvele kuzovelani after this.
Bakhona-ke abathi ukungena kukamongameli Emmerson Mnangagwa embusweni osekwenze zonke iingatsha zikahulumende zagcwala abebutho kukhombisa khona ukuthi inkululeko isihleya nyamalala njengoba kusobala ukuthi ibutho ngeke livumele ukuqhubela abanqobileyo iintambo zombuso. Omele bandla le-MDCT kwele South Africa umnumzana Austin Moyo uthi izenzo hatshi ukukhuluma nje ngomlomo yizo ezizakwenza umuntu wonke eZimbabwe azwe ukuthi ukhululekile.
Uma sikhuluma nge-independence uzibuse sikhuluma ngokuthi abantu babe nelungelo lokuthi bakhulume lokho abakuthandayo ngesikhathi abasithandayo, babe nelungelo lokuthi bahlangane ngesikhathi abafuna ukuhlangana ngaso. Kumanje abaningi abantu baseZimbabwe baphumile eZimbabwe bangaphandle kanti uzibuse lona kanti ubenefitha bani wona.
Yine ngeke lithi alikho ilizwe elikhululekileyo elibalekelwa ngabantu balo njengeZimbabwe. Laba ke bathi nxa iZimbabwe sikhululekile kwezombusazwe, ezomnotho, ezenhlalo kaZulu, kwezokwethulwa kwemibiko, kwezokukhetho lezinye, akukho ozabuza omunye kodwa bonke abasemazweni bazabonakala ngokuthwala imitshaqana yabo sebephindela ekhaya. Lingxoxo-mpikiswano ibiqoqwe inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ndawonye le-African Diaspora Forum. Mele Studio 7, Johannesburg, South Africa. Ngingu-Benedict Nhlapo.